ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngumike woke namhla kuhlelo sixoxa lokit moyo osanda ukuqala uhlelo olulenjongo yokuthuthukisa ontanga olungaphansi kwesihloko esithi My City Talk. Ngiyakwamukela kuhlelo awuhlelo okunengi mayelana lohlelo lwakho.
Uhlelo lolu lubhekise ukuthi luthathe abantwana abangazake befike edolobheni ukuthi bazobona impilo ephilwa edolobheni, ngoba kuningi abakukhuthayo ngoba bangaphandle kwama-areas adivelophayo. Ngakho iMyCity Tour ihlose ukuthi sibethatha bona laba abantwana abavela ngasemaphandleni, sibuya nje sizobabonisa impilo esiyiphilayo lama-opportunities akhona nje lapha edolobheni.
Kuyini okwenza ukuthi uqale uhlelo lolu?
Ukuthi ekufundiseni kwami emaphandleni ngananzelela ukuthi abantwana abaningi babengelalo ulwazi lwezinto esingathi i-basic knowledge. For example, umgwaqo wethara uyathola ukuthi abantwana abawazi. Uyabatshela ngama-skyscrapers kodwa ukusinanzelela ukuthi abantwana abangikhona abakuzwisisi ukuthi ukhuluma ngani, ngoba bona i-skyscraper abayazi, bazazela indlu yabo nje yotshani. Ngakho kube sokufika sokuhlupha ukuthi abantwana bona laba bafundiswa, nxa befundiswa sebesiyahlala ama-examination imihloliso, nabanye abantwana abale exposure yakhona lokhu, abahlala endaweni ezilamagesi, abahlala kuma 5-story houses bebukela ama satellite dish, ngakho ba exposed to into eziningi. Ngakho lolu uhlelo lukhosa ukuthi abantwana babekwazi ukuthi ba conceptualize nje ukuthi ama functions nje are basic things in life abangeke bathola emaphandleni or lapha abahlala khona.
Nike ngabala ukuthi uhlelo lolu lulenjongo yokuthuthukisa abasha esigabeni se-secondary school. Kungani wakhetha bona njalo uhlelo lolu lujonge ukubathuthukisa njalo?
Lenjongo yokuthuthukisa abasha abase-high school, ngoba siyananzelela ukuthi yibo asebeseduze bokuzohlala emadolobheni. Lokho esikusho ukuthi there's a lot of rural to urban migration. Ngakho bazasuka nje maduze sebengabantu abazodingana le misebenzi njalo njalo. Ngakho sifuna ukuthi loba bezabuya bezoyenza njalo, bezodinga imisebenzi, bezodinga izikolo, bebekwazi nje ukuthi kufunctiona njani. How does the city so function? Because there's a lot of culture shock. Nxa abantu bebuya lapha uthole ukuthi i-culture shock iba ningi kakhulu, ukuthi umuntu ugcina esengasakwanisi ukuthi laye afithe ini kwabanye abantwana.
Kuyini okufunakalayo ukuze umuntu abe yingxenye yalolu hlelo?
Asihambi thina sikhetha, kodwa sikhuluma sikhulumisane labo-headmaster, sibhale incwadi. U-headmaster nguye osebenza labantwana lokwazi ukuthi abantwana basesimeni esinjani. Ngakho sidinga lowo umntwana ongelayo i-exposure, ongazake ebe le-exposure to i-city life.
Hayi, sikuzwile Keith, phosela amazwi akho okugcina.
Amazwi wami awugcina engingawabeka lapha ukuthi sithanda ukuthi umphakathi usincedise kulokhu esikwenzayo. Singatsho ukuthi usincedise ngemali, kodwa usincedise khona lokhu abalamabhizinisi bebe besivumela ukuthi sibe sibuya emabhizinisini yabo sizotshengisa abantwana how i-business yabo functions. Siyaziqhenya ngoba kulabanye abasibhizileyo abe-manufacturing, abantwana bayabona i-process of clothing making from A to Z. Sibase kuma-institutions, ma-learning institutions, anjengabo-nasi lapha. Bonga labo ukuthi basivumele, basivulela iminyango yokuthi sifike sibabone. Ngiyabonga kakhulu Mike, engathi abalaleli bazwile, lawe usale kuhle.
Lukandaba namhla kuhlelo besixoxa lo Kit Moyo osanda ukuqala uhlelo olulenjongo yokuthuthukisa abasha. Kit, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Silukugciba lapho uhlelo lwabasha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BIGMYKE3 yona username yami. Lingakhohlwi ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo Deep Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabasha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM Kwane loko namhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hobe. Zimbabwe omuhle, mthwakazi omuhle. Bye bye.